tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolu lwezikujo lwezihlanganiso ey'ntatheni zendaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zendaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithathe izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ifundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Njengabantu laba ama-multinational corporations, yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu, abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni, eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezek yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezek unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli zindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukuthaze intatheli zindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolu olwalonyaka ngikhangelele ukuthi sincengele abantu sibagqugquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula, njalo sinanzelele ukuthi siyananzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luza kube lu-free and fair elections. Ikwenza mutsho kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana.
Intatheli zindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kahia lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolwezikujo lwenhlanganiso yentatheni izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheni izindaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti-ke futhi sibuye safunda ukuthi thina-ke njengentatheni izindaba kumele ukuthi sibe lokuphatheka njani ngesikhathi lesingabe sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni, kodwa akulamitshina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile, kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo, izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazakuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilichumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okunesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa yikuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela Via Campesina ezigabeni ezibalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso, abela Via Campesina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele we-La Via Campesina, unkosikazi Elizabeth Mpofu, ongumgcini sihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum, ZIMSOF, ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Njengabantu laba ama-multinational corporations yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time. So sifuna lezi ihlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo ihlanyelo lezi zibe recognized, ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi ihlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo balalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka komkhathi ungakabi khona.
Siphumela lomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lakho ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo banelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibona ukuthi kule climate change funds, sabona ukuthi thina abalimi asikwazi ngama-funds wana lawo ukuthi angaphi, siyawathola ngaphi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando wokuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana lendlala lokonakala komkhathi, i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo, hatshi ezakulezi nsuku osokusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibanyele umonakalo kumhlabathi imvelo kanye lokuphazamisa ukunakuhle kwezulu eAfrika. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwekazi leAfrika lakwezinye izigaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kuviga ubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani, ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye lolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhanyelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senze ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka engu-5. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu siqalisa ngama-elections kubuye kugugurawundi.
Wengeze ethi i-commission izasebenzelana lamanye ama-commission afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncume loluhlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evelisa lingihluphile ngecommission le yikuthi izaba khona kweminyaka engu-10, eminyaka khona isidlule already. Lesi sikhathi esiteleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika kwamayikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sijiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi i-commission le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ethayiza yenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sisaba lama commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona acine information yathi ingaphumi. Currently lokho sibisina le court ukuthi release idumbu tjena commission report leshiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombi Zodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Emfisi ukutsho ukuthi i-commission le it's got to have foot soldiers. Bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. Songathi sokusiba lokuzwisisa ukuthi suka kuphi sisiya nga kwasiza kakhulu kuba kwethu lana lathi njenge Mthakazo Republic Party ukulwa kwethu first efika FBICC sazobalandela futhi elupane was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula. A powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olweyasihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak oyinhloko kahulumende yakulelo lizwe lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala aletheswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amajumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Kulandela ukupasiswa kwawo lidale lePhalamende kanye leSenate. Amalunga ePhalamende antshintshe umthetho lo afaka okuthiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amanengi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela eleMelika leBhilithane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aguqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli wePhalamende wePhelandaba Mpopoma edale linye njalo engwezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ukubana sibonisane silungise okumele kulungiswe. Amabandla amabili iZANU-PF leMDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lapho lapho kulungiseke khona. Kukhona lapho abangazange bashukiseke labo khona kodwa engashukiseni kwabo sibabona ukuthi hhayi songaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwangikhona kuyabesho kufuna ukulura kuyiwe futhi ebantwini sisenze lokhona abantu ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabesho kufuna khona oku sibili kodwa okulungiseka
Vabugabuza kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo. Likutholile yini konke?
Angeke ngathi sikutholile babo. Uyabona ukuhlupha nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties. Usiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule interest. Wonke umuntu uyafuna ukuthi ngabe okwamiko okungenayo. Njengokubona phela abangani bethu abeZANU-PF beyi-ruling party bakhanya belamandla amaningi abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi. Kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu silungiselela ilizwe. So okuningi asikutholanga okumgqoka okwangukona sikutholanga.
Babuchuma baya konona njengoba yamuzwa ubaba Gabhuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okunenge abakutholanga
ukubeke kuhle ubaba uGabhuza ubana nxa abantu bezicula imithetho leyi kwesinye isikhathi sisuka sibe nalokwana nangama-selfish interest okuthi wena futhi bona ingungu ikhalele egumeni lakho kukanti-ke kwesinye isikhathi akumelanga kube njalo so okulandela ukucela okwenzela wena kungaphumeleli yikho noko uzonabona becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthi boseve bona kodwa thina sikhangela ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele seve into zonke silandela umthetho wethu esawufakayo wezimbabwe oyi-constitution naleyo njengakuthi yona ngiyakwazi ukuthi yona enkulukazi azekhala ngayo indawo yokuthi yona bafuna ukuba khona ama-ballot paper eprintwa labo kunjalo kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala ukubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezek hhayi khona amabandla la njengebandla lezampf asikho kukhonakwa kubanjwa izek kuphela
Baba uGabhuza uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama ballot papers edindwa vele ufuna kubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kale kutholanga lokho kodwa umgcinisi ihlalo weZEC ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa ayisiyonto elithakazelelayo yini yona le
uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabatshaya bona labo ngaphambilini sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hhayi madoda lungisana emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona bemdc yithi kuphela esifane singene emajele kodwa sikubonile phela uthombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani so yikho la kuloku kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna khonoke esikhuluma ngakho for example one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers printwa njani uma print wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani kulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontest ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina allright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzini ngumuntu okhwanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongazoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi ule record eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe so konke kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile
babuchuma sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kuvangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile
umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizelela lokho njalo lathi siyawugcizelela njengebandla elezanup f akunanto esiyifikisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very fise and credible lokhu sikwenzela ukuthi izimbabwe iye phambili ngoba okwangathi izimbabwe imile amazwe onke akhangele athi yona right yenzala into ezicacayo
akwigqibe baba uGabhuza ngamafitshane
uba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni izeli etshoni langa kukhulunywa ngezalo kusukela ekuseni ize etshoni langa po abanye labazawuthola nini sichance ukuthi kukhulunywe ngabo siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakava besesaba ukuthi ngabethi beyakhipha bakhipha nje ukuyingcosana kwabantu eceleni bechiya ipitsha enkulu
kumnumzana Joel Gabhuza lilunga le-MDCT njalo umela iBinga South edale lephalamende ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu PF umnumzana Joseph Chuma
lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika Mhla zilitshumi lane kuNkwenkwezi ilizwe leMelika lavula isigodlo salo eJerusalema kwele Israyeli. Umnumzana Jared Kushner, umcebisi kamongameli Donald Trump, uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe leMelika lenza okufiswa ngabangani babo kwele Israyeli. UKushner uthi lokhu kuzakwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu. uthi lokho kwenziwe lilizwe leMelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo. UKushner uthi basekela ilizwe le-Israel ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube le nkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke jikelele. Uthi ilizwe le-Israel likhuthaza ukuthi kube le nkululeko yezokholo emhlubulweni we-Middle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe le-Melika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula e-Middle East. Elemelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. UKushner uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele Israel kulandela ukuvulwa kwesigodlo seMelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Play Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthi abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho singeneke kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthi abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu, yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo abafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba i-team, u-team yakusasa. Kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho siqale khona sibe kusinye isigaba kwamanje. Njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba i-game ezinjengeze Caps United which are self motivating games. They will come to the party. Njengoba vele libona ukuthi kunevile ukuqala kona fana singakabi kulesi stage siso sona. I-Caps United yana abafana laba ayikhithimisa njalo. Bazayiphinda futhi kulivini.
Iqembu la Highlanders lele Caps United azanqikilana ngesonto enkundleni eBarber Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leNicroot elizemukela khona eleBulawayo Chiefs enkundleni yeAscot. Iqembu leChicken Inn lizadibana lele Harare City ngaseLuveve. Iqembu leNgezi Platinum lizadlala leBulawayo City kuthi iqembu lezePC Kariba lizadibana lele Yata ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leShabane Mine lizadlala leChapungwe enkundleni yeMaclass. Iqembu leDynamos lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseGibo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyami ingoma ye Cholocho FC sebedlala esigwaqweni abafana ngemva kokugunyulwa kuCasalaga Premier Soccer League nyakenye. Kungasenani siphethe ezosuku ngebe zihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZEC ihlomisa intatheli izindaba ngokuphathelane lezokhetho. Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazo muhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.